isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 16 nempalakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umthungameli welizwe the National Chiefs Council baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution Administration Justice Act, even traditional leaders act, ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014.
Amagqwetha kanduna Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni akhangelelwe ukuphanyeka amaphepha emthethwandaba awukuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangrayi labanye abezepolitiko besedeswa amacala anzima njeabo-treason.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukubulala uChiwenga. Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emandebeleni kanye lenkabazwe. Zonke lezindaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni abamhlanje bathe bazaphanyeka amaphepha emthethwandaba weHigh Court kobulawayo kusasa bephikisa ukususwa kwakhe esihlalweni esathathelwe imota iholo lokunye okuphiwa induna zeZimbabwe. Okuningi asikuzweni kwaAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Amapholisa ahlomileyo abikwa eye emzini kanduna uFelix Nhlanhla yamangwe ndiweni entaba zinduna elandela isiqondiso sencwadi elotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuyathatha impahla yonke ekahulumende esezandleni zenduna kodwa behluleka ngoba engekho ezweni okwamanje. Igqwetha lakhe umnumzana Dumisani Dube owemathonsi Ncubelo Chambers uchasisa kabanzi ngamalungiselelo okukhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owebulawayo High Court kusasa.
Umthungameli welizwe the National Chiefs Council baphambanise umthetho wesisekelo sombuso weZimbabwe Constitution Administration Justice Act, even traditional leaders act, ngoba into yobala ukuthi induna yaphondwa ngumongameli Robert Mugabe mhla ka 20 June 2014. Ngemthetho omutsha weConstitution yeZimbabwe esisebenzisayo bekufanele iqale ithethiswe icala nxa abanile cala izizathu zangkhona ukuthi phambani sengasaziswe lempumelelo yangkhona eyaziswa. Konke lokhu akwenzakalanga. Esibonile sibone into ezibhalwe emanyuziphepheni la ku-social media. Awulamuntu okuyakhuluma le nduna ukuthi wenzakalani. Sise sazwana namhlanje emini. Sesivela bona uDewe Mguza lapho sithole khona iphepha athi circulator ku social media ukuthi liqiniswe. You know, ngigqibele ebusuku uwaba lemizamo yokuthi bentaba zintuna kuyethathwa imota lempahla zentuna amapholisa lo DA. So konke lokhu besingakabi kwazi and ngalesi sikhathi akukabi le communication official between uhulumende wezintuna lo chief.
Deni kandiweni uzonde okumangalisayo ngokwenziwe nguhulumende obambisana lamalunga ekhansili yezinduna ukumsusa esikhundleni. Umnumzana Wilson Bancinyane ndiweni isikhulumeli somdeni wakhe uchasisa abakwenzayo.
Hayi, besixoxaxoxile nje kodwa sindele umfana ukuthi asiyo ngoba kapha siza kwali something nxa umfana angasiyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele weqembu elilwela amalungelo oluntu ele ibhetshu likaZulu usola okwenziwa nguhulumende.
Kulusizi okwenziwe kunduna yasenhlambabaloyi ngohulumende ikakhulu ungakhangela ukubana into yonke iyenziweyo iyenziwe kakhulu kweyame kwezepolitiki. Ngoba uma kuyukuthi kulandelwa ukuthi kulomunye okhononayo kondiweni iminyaka yonke leyo bekuthulelweni kuthule kadesi ngoba esikhulume ngelegitimacy nokuthi uhulumeni akabambi kahle
abantu. Kusenjalo abantu abasekela linduna entabazinduna sebebumbe isikhwama sokubuthanisa imali enkundleni yebulenjini esegofundme sokubuthaniswe inkulungwane ezedlula ezine lengxenye i-$4,600. Umnumzana Nkululeko Mbonisi Fuyane obumbe isikhwama lesi esiqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag I support Chief Ndiweni uthi uyathokoza ukubona abantu abaningi befaka imali esikhwameni lesi esisungulwe izolo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umkamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje eHarare esetheswa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala uChiwenga ngesikhathi egula eseSouth Africa. UMary ubikwa ethethwe endlini yakhe eBorodel ngamapholisa ogajalwe Zak ngomgqibelo. Amngenele endlini egeza amhluthunela abantwana. Wavalelwa esitokisini seRoodsville esithiwa singcole okwesabekayo. Umchuchisi umnumzana Michael Reza utshele idale ukuthi uMary wetheswa icala lokuvalela uChiwenga ehoteleni eSouth Africa ukuthi angatholi ukwelatshwa. Lalapho esesibhedlela uChiwenga uMary ubikwa wasiphuna amachubhu abalisa idrip eyayifakwe ngabodokotela ukusiza uChiwenga idale elithi wayefuna ukumbulala. Amanye amacala ayetheswa uMary abalisa ukususa imali elizweni edlula isigidi esisodwa athenga ngayo indlu kwele South Africa. Elinye njalo icala letheswa uMary ngelokuthi wazichadisa ngokutshela umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe ukuthi adinge isiphathamandla sedale simchadise yena uChiwenga esesibhedlela. Umanji umnumzana Crispin Mberewere utshele uMary ukuthi kumele aphenduke uzothoniswa ekupheleni kwayonale inyanga. UMary usezagcinwa ejele leChikurubi ngoba umthethwandaba walile ukuthi athoniswe esuka endlini. Kodwa amagqwetha akhe athi azacela idale leHigh Court ukuthi limuphe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Machoba Nancube saqala ngumbuza ukuthi uMary Chiwenga ulalo na ithuba lokuphiwa isibambiso sebail.
Wonke umuntu in terms of isisekelo sombuso welizwe u-presumed to be innocent until they've been found guilty. So yikho lapho esiqala khona ukuthi i-constitution ithini nxa umuntu esedeswa icala. Sesike sakubona ngaphambilini othwangray labanye abezepolitiko besedeswa amacala anzima nje abo treason bephiwa i-bail. So angiboni mina ukuthi i-court ingala ukuthi imnike i-bail nxa efake isibambiso esikhanyayo wasarenda le passport yakhe. Even abantu ababulele abantu sibamela imihla ngemihla sibakhupha. Njalo sile extradition treaty le-South Africa nxa kungathiwa mhlawumbe leyo ndlu okuthiwa uyithengile isekhona ngale nxa engabaleka uyeneleukuthi aphendukiswe. So i-extradition treaty is one of the things amadali ethu ayikhangelayo nxa ekhangela ukunika umuntu ibail ukuthi nxa engabaleka uyenelise ukuthi aphendukiswe.
Sike sabona kolunye njalo udaba lapho umnumzana Chiwenga kade esehlukana lomkakhe owakuqala uJocelyn ukuthi wacela umthethwandaba ukuthi uvimbe
ezweni.
Okuyaba kuphuma emthethweni ndaba. Ubona ungani kungayenzakala kudaba lolu na?
Bakhona abanye abathanda ukuthi indaba zabo nxa zisemthethweni ndaba zingachaywa obala, kodwa ke kule overriding concern in terms of constitution yelizwe ukuthi abantu nxa uyipublic official baloya lilungelo lokuthi bazi ukuthi kwenzakalani endabeni ezinjengazona lezi. Kodwa ngisho ukuthi asoze bakwenze.
Asithi ufunyanwe elecala ulakho kugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Engibona icala linzima kakhulu yilele le-attempted murder, ngoba lelo umuntu sebili uyadonsa isikhathi eside. Kodwa usually abantu abagwetshelwa ukubulala kubonela amacala bafiwa ama-ranges between 10 and 20 years.
Alo-ke ngumnumzana Machobana Ncube, ingcwethi kwezemithetho, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya, lokhu vele sokusitshengisela ukuthi abantu laba abasibusayo lawa kabamanga kuhle, ngoba nxa ungumongameli welizwe bakithi kufanele uziphathe utshengisela lawe ukuthi uyakwazi ukugcina umuzi. Nxa ungesehluleka ukugcina umuzi, uzaphumelela na ukubamba isikhundla esinjengesomongameli? Yikuhlukuluza, kanti bayamhlukunxa phela sungasathandi umuntu uyamekela ahambe abiyele ayiyibo, usabuza busamhlukuluzelani usumbophisa? Hhatshi, akusuwo buntu lobe sibaziyo thina.
Ngokubona kwakho, engaba wakwenza yini lokho ayetheswa ukuthi wakwenza?
Phela okukhona ukuthi abantu laba abezana uPF nxa besesikhundleni bebusa, siyazi ukuthi ngamasela baye bezithatha izimali beziphumisa ngaphandle kwelizwe besenza abakwenzayo. Ye, kungaba kunjalo kuliciniso, kodwa phela nxa ekwenza wayesenza ngoba umuntu wakhe wayengumongameli kwelizwe. So kulokuyisingathi ngesikhiwa i-joint i-responsibility. Lowa wayekwenza, kodwa kulabangaki abakwenzayo abazange babotshwe. So usitshengisela nje ukuthi indlela yoku sukuluza omama evele isenziwa ngabantu laba abasesikhundleni.
Khona ukuthi kusetshenziswe izakhi, ubona ungani indaba ehamba njani nale?
Kasomsebenzi izakhi mthetho wayo ifanele ikhangelisise indaba zonke ezokudlawudlwango ezakukhulunywayo kumbe kumaphephandaba ezema-diamonds echiyazwa, izimali zaziphuma ezecommand agriculture ama-$3 billion. Izakhi kayifanelanga ithiwe khona hambani lebophuthi bani ubani bethunywa ngu-vice president. Asomsebenzi womhlaba izakhi ngeyokukhangelisisa iindaba zonke ezingamanga kuhle. Ngaso kuthiwa khona sisetshenziswa ukuqonda umuntu oyedwa ehlukuluza umuntu oyedwa, layesebelahlekile.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemaNdebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu leMabhungani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Njengokuthembisa kwethu kuliviki sikhangela udaba lokugqibeleka lokudabuka kwamadamu ezigabeni ezibalisa inyakatho lezansi emaNdebeleni kanye lasenkabazwe. Lokhu sokuthiye izifuyo lenyamazana zendle ziswela amanzi. Izakhamizi zithi izigaba lezi ngabe kulamadamu aneleyo bezingasoze ziphelelwe izifuyo ngenxa yendlala lokufa kwezifuyo lonyaka. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Amadamu amanengi aseleminyaka leminyaka edubukile, njalo amanye eqibelekile engasabambi manzi. lokhu kuchiye uzulu lemvelo kusebunzimeni obukhulu. Siqale ngedamu lemabhongane elise Plumtree emangweni webulilima West duzane leWange National Park. Abanye balibiza ngokuthi yiMaitengwe Dam. Le inkalakatha yedamu elakhiwa nguhulumende ka-Ian Smith kubo 1916 njalo ubude balo bungena ku-9 kilometers. Ngensuku zalo, inyamazana zendle beziphila kuleli damu kanti lezakhamizi endaweni ezifana leCholocho, eHuwana, Kondolwane, Komadlambuzi, Komakhulela, eJijume, Komangubo, Kohingwe, Emalopa, eBambazi kanye lakwezinye indawo bezilagisa izifuyo kuleli damu ikakhulu ngesikhathi sendlala. Bekusikwa utshani kanti labelungu labo bebevame ukuzadlalela emanzini ngezikepe bethiya inhlanzi lokubukela nje ubuhle bemvelo. Kodwa konke lokho sokuyimbali ngemva kokudubuka kwaleli damu ngo-2005. Nansi isakhamuzi seJijume umnumzana Tifa Dube echasisa.
Bekulidamu elenelisa ukuthi noma amanzi engaphela noma izulu lingani for 4 years belisenelisa ukuthi lingabamba amanzi for iminyaka emine kungela zulu elinayo. Inyamazana zonke bezisuka kuwa nge-National Park zibe zizonatha emabhongane.
Umeliwe bulilima West edale lePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uyagcizelela.
Kwakulensimu yokuthenezela eyengqoloyi. Indawo yakhona iyisidaka esilokudla kakhulu ekulimeni. Namhlanje ke sesibona inyamazana sezikhohla zisize ebantwini. Sezizobulala abantu ngoba sezibhudelwe ngabantu abaningi.
Abogatsha olubona ngezamanzi olwezinwa bake bafika kuleli damu ngoNhlolanja lonyaka. Kuthe ngomabasa bethula umbiko bemema abafisa ukuphiwa umsebenzi wokulilungisa. Kule nkampani ebikwa yaphumelela kodwa uhulumende waseswela imali. Owake waba ngumkhokheli wohlangothi olwalukhangelane lokulondolozwa kwaleli damu olwe-campfire eJijume umnumzana Chebukani Nleya uthi uhulumende kumele adinge imali idamu leli lilungiswe.
Sisakhala lamanje ukuthi makuthi uhulumende ulalele oryasizwa abe lo ncedo ngoba izifuyo ziphelile.
Isicelo sikaNleya sigcizelelwe ngumnumzana Dube yena othi idamu leli kumele lithole ingxenye ye-$205 million ekhangelane lokulungisa amadamu ehlelwe kubhajeti yomnyaka ozayo ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyakufaka kube yinto emqoka kakhulu ukuthi idamu leliyana alivuselelwe ukwenzela ukuthi libe lidamu eliza kwenelisa ukuthi liqophe umlando walo yena lo elalivele laluwenza njalo elalivikela ukuthi inyamazana zingakuye ebantwini.
Ngaphandle kwemabhongane maningi amadamu elizwe akusimo esifanayo. Ngokutsho kwesinye isakhamuzi iMadlambuzi ngelinye lawo.
Idamu leMadlambuzi ligcwele udaka lifuna ukulungiswa sibili ngoba indawo yeMadlambuzi isiyindawo esilezitendi eseziyakhiwe.
Nangu umnumzana Phuthi egcizelela.
Lona idamu leMadlambuzi leliyana akusela damu elikhona laphana sokudinga ukuthi kube lo msebenzi omkhulu wokulivuselela. Idamu lenyele nedamu lakododo eTsokwane besokufithi idamu lakoganda e-Osabeni eMangwe besokufithi le damu lakovaka eladubukayo lamadamu asedombodema kule damu okuthiwa yiKaripa Dam.
Ukusilela kwamanzi lendlala sokubulele inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi elizweni lonke jikelele lonyaka. Isigaba seMathebeleland South yiso esikhokhelayo ngenkomo eziphezu kwe-4,500. Indlovu zona zedlula amakhulu amabili. Ezinye zazo zifele edamu leMabhongane ngemva kokubanjelwa edakeni zizama ukunatha kokulichibi okuncane okwasalayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo. Lithiye njalo indlebe kusasa, lizwe ukuthi siyabe sikusiphi isigaba.
Lamhlanje ku-Live Talk sizanika abalaleli ithuba lokutsho imibono kudaba lokumiswa phambi komthethwandaba kukankosikazi Mary Chiwenga lokususwa esihlalweni ngohulumende kukanduna Nhlanhla Yamangwe Ndiweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singaka isigabeni silandelayo ke sikhangele sivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Isiphathamandla isibona ngobudlelwano eMelika leNorth Korea uStefan Bigan utshele uhulumende wePyongyang ukuthi achiyane lomkhuba okube elinga izikhali zakhe zenuclear. Unobhala obona ngezomvikela kweleMelika Defense Secretary Mark Esper usemkhosini waseBrussels wokunanza iminyaka engamakhulu ayisikhombisa lanhlanu yokuphela kwempi yomhlaba yesibili iWorld War II. Isiphathamandla sesikolweni saseNorth Carolina khonapha eMelika sibikwa sike samiswa umsebenzi sisathoniswa icala lokubonakala kuvideo sitshayelela umntwana emdulini lokumphosela phansi kabili phambili kokumhudula. Ingcwethi kwezempilakahle zigxile edabeni lokwanelisa kwemuli ukuthola ingane zithi ukuswelakala kwenzalo ebantwini kutholakala kuye wonke umuntu okuningi sikuzweni kumevisigama.
Abesifazane eZimbabwe njengemhlabeni jikelele yibo abaqhubeka behlukunyezwa ngokubandlululwa lapho ithe yaswelakala inzalo emulini. Omunye wabesifazane oseleminyaka phose engamachumi amahlanu yokuzalwa njalo elemihlanu echadile kodwa elokhu engakatholi ingane uthi yena lomkakhe bayathandana kodwa izihlobo zendoda lomphakathi lapho abahlala khona kuyibo abamthwalise nzima.
U-aunt one of the days came to our house and said ndiyakuhambisa njani kodwa mina ngithe umlimi nguye oyazi uzasinikeza abantwana. Even ama next door babonga ukukhuluma lesi ngisimangwe kodwa mina I believe in God.
Umkakhe lumama laye ongathandanga ukubethwa ngegama uthi akalani lokukhulunywa ngumphakathi loba izihlobo zakhe phezu kodaba lokuswela kwabo ingane.
Mina ngumuntu othembele kuNkulunkulu, ngakho ngazitshela ukuba konke kusemandleni akhe uNkulunkulu. Kungakho akuzange kube yinto engihluphayo ngoba ngiyazi ukuba sizofika isikhathi sokuba ngibe layo leyo ngane. Ngazitshela ukuba abakhulumayo kabakhulumi kodwa mina ngisoze ngatsho lutho kumkami.
Bobabili bathi kabazange bangenwe ngumcabango wokubhoda kubo siyazi kanye lakumaprofita akulezi nsuku ukudinga imbangela yokuswela inzalo. Ingcwethi kwezempilakahle egxile emikhuhlaneni ehlasela abesifazane u-gynecologist uDr. Gerald Madzire uthi udubo lokuswelakala kwenzalo lutholakala kowesifazane lowesilisa njalo kunenge okungabangela ukuba owesilisa loba owesifazane ehluleke ukuba lengane.
Ukusilela kwenhlanyelo kababa elungiswayo isikhathi sonke okungaba kubangelwa ukungahambi kuhle kwayo ethiwa i-sperm dysfunction ngesiNgisi ngokunye kukwande ukuba ludubo kokuba ukuba nilutshwane loba ukuba iphazamiseke ukuthi kukhona okuyivimbayo ekuhambeni kwayo kumbe ekulungiseni kwayo ingalungiswa kuhle. Iyona inkinga enkulu ebantwini besilisa. Ikho abesifazane bona inkinga enkulu ikuvaleka kwalawo machupu kuthi abanye yibo abangenelisi ukuwalungisa lawo maqanda adingakalayo ethiwa i-ovulatory dysfunction.
Okuningi kwakhona uDr. Madzire uthi kuyalungiseka nxa abantu bengaphanga bayedinga usizo esibhedlela. Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi emzini weBudiriro uthi okulusizi kuyikuba isintu laso singezelela ekuthini kuncindezelwe owesifazane lapho ithe yaswelakala inzalo ebantwini abachadileyo.
Into ekhona ukuthi isintu sethu singathi siyancindezela abafazi. Bathi nxa umfazi engazalanga inkinga ikuye, kodwa okuphuma kweziningi ukuthi yena umfazi engayakwenda kwenye indoda utholakala eselomntwana, kube sobala ukuthi hayi indoda iye engathi le nkinga.
Indlela lesisintu siluphatha ngayo lolu daba nxa kuthe kwatholakala ukuba owesilisa nguye olenkinga, uDubethi kungencindezela njalo owesifazane. Inhlolisiso enziwa ngabenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eyeWorld Health Organization iveza ukuba isilinganiso esiphakathi kwesiyisitshiyagalombili kusiya kwesilitshumi lambili ekhulwini sabachadileyo emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuswela inzalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuphakamisa isicoco seCasilaga Premier Soccer League kuphakamisa abaqeqeshi abangeladumo ngoba bengazange bedlale ibhola esigabeni saphezulu. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanji.
Usweswe ukhokhele iqembu le-FC Platinum laphutsha lisendaweni yakuqala engalaneni yemiklomelo kusigaba seCasilaga Premier Soccer League ekufikeni komlindi uyacina kwemidlalo ngomgqibelo ngokwesithathu iminyaka elandelana ukuba iqembu le-FC Platinum liphakamise isicoco se-league. Kodwa ngokokuqala ukuba likwenze lokhu usweswe kunguye zibambe esidukwini njengoba iminyakeni emibili edlileyo leli qembu linqobe likhokhelwa nguNorman Mabheza. Usweswe utshele iStudio 7 ukuba ukunqoba kwakhe kuzakwenza abaqeqeshi abangizange bedlale ibhola kusigaba saphezulu bahlonishwe ngoba bebhekane lokweyiswa kakhulu.
Jabule futhi njalo ukuthi lokho ngikwenzile ngimele ama coaches angaziwayo kakhulu, ama coaches angakhunywa ngawo kakhulu, bonke abantu abangaqeqesha benza kahle khona benganakwa. Abafana abaningi abakhochayo sibakhangele phansi. Minisifiso sami bese ngokuthi khona ngabe ngenye imini banganikwa labo ama chance ukuze babonise ikhono labo.
Ukunqoba kweqembu le-FC Platinum kutsho ukuba nangomnyaka ozayo yilo njalo elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-Total CAF Champions League. Lo nyaka iqembu le-FC Platinum liphinde lafinyelela njalo ukungena kusigaba sezibaya salo umncintiswano, kodwa kaliqhubi kuhle njengoba selinqotshwe kumidlalo emibili eseliyidlale kulesi sigaba. Loba kunjalo usweswe ukuthi ngemva kokwetheswa inkatha yokuba zintshantshu zelizwe leZimbabwe kweminyaka emithathu ilandelana osekusele ukuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Njengomqeqeshi ngelokhu ngifisa ukuthi ngale lokhu ngiqhubeka ngisenza kahle amaphupho ami afezeke, ikakhulu ukuthi nikhona nxa sengike ngawina ama-championship lama-lower leagues athi sokusele ukuthi khona nginqobe kubona le umncintiswano wezinkulu, ngoba singakhangela i-PSL yiyo yokugcina enkulu khona lapha eZimbabwe. Sibese sikhangela la ku-Africa futhi amaphupho amazala lokhu ekhona ukuthi ngenye imini lami ku-Africa khona phana ku-Champions League ngizame ukuthi khona ngifinyele ukuthi khona ngifike kuma-finals mhlawumbe lokuyiwina liphupholelo amaphupho esengafezeka.
Iqembu le-FC Platinum liphutshe imidlalo yalonyaka le miklomelo ngamachuma isithupha lambili, kuthi endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona liqede le miklomelo ngamachuma amahlanu lathoba munye munye. Iqembu le-Capes United lona elikhokhele okwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo liphutshe lisendaweni yesithathu lile miklomelo ngamachuma amahlanu lathoba munye mbili, ikanti iqembu le-ZPC Kariba yilo eliphutshe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma amane lathoba munye munye. Iqembu le-Highlanders lona liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesihlanu lile miklomelo ngamachuma amane lesithupha. Emsileni wengalane yamaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu ngabalisa eleMshoni Stars lona eliqede lile miklomelo ngamachumi amathathu lantathu, eleWange lona eliqede lile miklomelo ngamachumi amathathu lesikhombisa, eleTel 1 kanye leleChapungu lona aqede lile miklomelo ngamachumi amane. Amaqembu azabe azathatha indawo zalawa agunyulwe kusigaba saphezulu ngabalisa eleBulawayo City, eleWawa, eleTenax kanye laleCranbourne Bullets. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, isikhathi sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha kaNduna Felix Nhlanhla yamangwendiweni akhangelelwe ukuphanyika amaphepha emthethwandaba okuphikisa ukususwa kwakhe esihlalweni kusasa. Umkamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary umiswe emthethwandaba lamhlanje sethethwa amacala ambalwa agoqela elokufuna ukumbulala. Seludgqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gander, sidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.